Okokuqala, mina njengomhlali valo yalapha esizinda, ubugebengu lokufa kwabantu mahlayana nje sukani sokuhlukumeza kakhulu, sokudingeka ukuthi ngabe kuyaqiniswa kakhulu ingalo yomthetho lathi njengezakhamizi siqinise imithetho. Kumbe le ndawo lezi zokunathela ama-nightclub lawo asesigqagqele sathi sikhula thina ayengikho kwakulamabhawa kamasipalati. Angazi ukuthi kungaqiniswa njani ukuthi avalwe ngesikhathi esiqondileyo esiyiso esikulayisensi u-11 o'clock. Le ndaba yezidakamizwa, ngoba izidakamizwa izakhamuzi ziyabe zikwazi ukuthi zithengiswa laphana, izakhamizwa zisukume behlaselwe laba bantu abathengisa izidakamizwa ezingaqondanga, behanjiswe emthethweni, kube le ngalo yemthetho oqinileyo. Hathi mbijani
manje wona amapholisa kungani engani kawayenza umsebenzi? Kukhona yini abakwenzayo?
Ukuthi uyathufona bekutshela ukuthi abalamoto, njalo yethu nguwe olinyazwayo bekutshela ukuthi uhamba uyebuya lo muntu lowo. So kuba nzima ukusebenzisana labantu bomthetho kwesinye isikhathi, kuyenza labantu begcine bengaselathemba, engathi ngesikhiwa abantu they are losing faith ukuya emapholiseni.
Yi kodwa eminyaka edluleyo sisakhula sasibona amapholisa ebhodabhoda ngendawo, kabasakwenza yini lezi nsuku?
Amapatrols siwazwe kuphela sisiya kukhefu lekhisimusi lelo mnyaka omutsha, kodwa owakathesi hayi kasibaboni. Sibabona nje bengumhlambi emgwaqweni.
Manje inkuthazo bani elipha izakhamizi ngalesi sikhathi?
Zakhamizi sokumele sisukume sibambane sibonisane, sikhangele lezindlu kakhulu lezi esezihlala abantwana abazali bengaphandle kwelizwe, eziyizo eziyenza abantwana bethone bebuthene bethatha izidakamizwa, ama-drugs konke ezindlini zenizo. Ngokuqinileyo i-residency ihloniphe njengakudala ukuthi sasithi singabona ubaba wezakhamizi wokuthi ugijima ungene endlini. Zikhangele izindlu zelezo ngoba ngezinye zezindlu ezisihluphayo kakhulu.
Njengezakhamizi like lahlalisana yini lalabo abamabhawa okuthiwa yikho lapho kade siyanatha khona?
Ngingake ngitsho ukuthi kukhona okwenzakeleyo phose, njengoba inhlanganiso phakathi komuzi ziziningi, mhlawumbe ikhona ethethelelo nyathelo, kodwa bengingakezwa lutho okwakathesi.